umumumuvi ngoba ke njengoba kuthiwa ukuthi abantu bakhangele udubo lwendlala, udubo lwendlala lukhulu kakhulu. Singabonga ke i-United Nations, ngithi sibonga i-United Nations ngokuba nombono obani ukuthi babuye bazeplanela laba abafuna ukubusa bengakwazi ukuthi kubusa kuyini, bengakwazi ukuthi kuplanwa njani. Sibaplanekele i-United Nations sibuya kuzekhangela ukwenzela ukuthi ke bese bedinga ke imali zakhona ezokuthi kuncedakale abantu bancedwe ngokudla, ngoba ukudla sikhuluma kunjenje nezulu lakhona alini okuhlanganisayo liyena liseqa kwezindawo umumomuvi kakhulu. So ngesindlela i-United Nations sikhangele ukuthi lanxa kungaba labantu abangaba lokulamba lonyaka, sebehle bekhangelwa baze babone nesivuno esizaphuma eminyakeni olandelayo. Kuyinto enhle ke kakhulu lokho kwenziwa i-United Nations. Ngikhuluma kunjenje baningi abantu abanganesiyo abangatholi imali ezanele ukuthi bathenge ukudla, abakhangelele ukuthi baphiwe ke ukudla ke nguhulumende. Ngenxa yokuthi uhulumende wethu uyehluleka ngenelisi lokho i-United Nations, siyayibonga ngoba ke isize ngingenela ukuthi incede abantu bangabulawa indlala.
Ukulima khona balima yini abadala esigabeni sakho?
Ukulima bebelimile abaningi bahluleke ngezulu, kodwa ke hayi abaningi kuyathembisa kuthemba lokuthi ke laba abalutshwana bana abathola ukungcono ke bazancedakala. Kodwa ke ngithi ke uningi ezigabeni eziningi babelimile kwasokufihla. Lapho kuthe khona mbona ngani lancaku ukuthi umuntu angaze bona ngani umkhathi uyabumba alime kade sikangikuboni kuzavuthwa. Ngoba sokudlulele isikhathi esasisazi. Kungasenani ke kulalokhu ke okuthiwa yi-climate change. Njalo okudalwa abanye abakwenzayo babenza ngokungazi, kodwa-ke uhulumende ule nguye kufanele ukuthi afundise abantu ukuthi-ke okubangela i-climate change kuyini, njalo kubangela kuyini, into bani okufanele abantu bazenze ukuthi bazi ukuthi bavikeleke ukuqhubekela phambili kwe-climate change. I-climate change-ke isesenza ukuthi ezindawo zibe lani zibe le-drought, ezindawo zibe lezulu eliningi eliqina-ke futhi-ke lisiba lendlala izulu lankhona, ngoba izulu lingaba liningi kakhulu siba lendlala, lingaswelakala kuba nendlala. So i-climate change yenza ukuthi-ke umkhathi ungasabi umkhathi esasiyazi, njalo usenza ukuthi abantu bangabikwazi ukuplana kuhle ukuthi balime ngasiphi isikhathi lapho bangathola khona izulu elanileyo. Ekadeni sasikwazi ukuthi izulu libuya ngesikhathi esinje, kulinywa ngesikhathi esinje, kudliwa ukuchizwa ngesikhathi esinje. Khathesi-ke ngenxa ye-climate change lokho esasikubona ekadeni sakusenzakali kathesi.
Ungathi bakhona yini abalambayo eNkayi South okokuthi sebeseqa ukudla kwemini kumbe ukudla kwantambama?
Bebekhona sibili labo abakade begciweke luhlelo lwe-World Vision okade luncedisa abantu akade bekhangelele kulowo mumba akade beuhola owehle social welfare nokuthi bathenge-ke e-GMP. Bakhona-ke abantu abanjalo abangalazi imali zona lezo, njalo abangazange bathole okwaneleyo-ke ku-welfare, yibo abacina sibabona sebesidla kanye ngelanga.